Hayi bantu basamukela kuhle kungena siphethe amaflyersi abanye basise ukubona icandidate siyibize layo ibuye ihlangane labaya bakwanta ngoba angaze akabone wonke umuntu kodwa la kwaseka khona layo uyahamba akhulume labantu.
Kungani likhethe i-door to door alibi le mhlangano ekubuthanisa abantu phandle?
I-door to door i-1-on-1 is normally the best ngoba likhuluma labantu libakhangela obe libone. Nokubuthanisa abantu baningi isikhathi yabuthanisa abantu abanyamba ngarozi.
Sabona umnumzana Chabangu sungula umkhankaso kaNkosazana More Blessing Thembu. Yena la esewahlangana yini labantu wakhuluma layo njalo uyahamba emhlanganweni lapho okucutshungulwa udaba lwemkhankaso labanye abazancintisa ephelandaba Chabalala.
Isikhathi not all the time njengoba kulama court cases amaningi angaka kuzonyela ngomoya bekuevo but thina sebesiku-ground sokazanisa bekubothiswana nje njengoba bade kuhanje ama-court ukuthi ngikwaziwe ukuthi kungena amakhandidate akumele ungena amakhandidate amabili into I think yikho kade kuhamba anti abanye lawa abazikholiwe labo bebehambisa ama-cases embophisa besiyabophisana lawo khona ngale so I think yikho kade bekuhlande ma-court.
Kodwa kukhanya kuyalunga yini?
Hayi, kukhanya kuyalunga. Singazi njalo phela anti kumele siqale sibone sekuphumile lephezulu amaphepha akhona nje ephumile.
Bayalamukela yini abantu lapho ezindlini njengoba sibona ukuthi kulabanye abamsolayo umnumzana Chabanga?
Hayi, abantu bingabakhathela bayezwisisa. Of course 1 or 2 angithi ithi umuntu yomndeni omnyele ulethrisi yakhe. So 1 or 2 labo balombono sebenzi and it's accessible because idemokrasi yavumela ukuthi umuntu akhethe akufunayo. But generally hayi besingala problem.
Kodwa kukhanya kuyathembisa yini?
Hayi.
Ukuthi
hayi kukhanya
kuyanqoba.
Kukhanya kuyathembisa. Hayi ungasibhoda kukhanya kuyathembisa. Ukuthi njani siyazibhayileshini njani abantu abaphumi kakhulu. Njengoba ivota aphathi abantu asiyonto abayigizimela kangako kodwa nje hayi abalitshwa nabo nabo esithi bacelayo sibonani bazofuna.
Sixoxe lo mnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF kuwona lo msakazo yena othi usele nhlelo zokuthuthukisa iphelandaba Chabalala. Lokhu kumchiya ngaphi uNkosazana Thembu?
Asingazi phela ngoba uke waba ngu-MP before angithi asazi ukuthi khathi esumesuku wakho naye wuphi. Ngoba imsebenzi ka-MP uvele wona asowokudivelopha phela imsebenzi ka-MP ngoya kwenza imithetho that are conducive ukuthi kube le-development which everyone is aware of and every MP can do it. Noku-represent abantu which I don't think ukuthi kumele kube kubandla le-ZANU PF ukuthi u-represent abantu bakho. Njalo lokuthi kule-oversight ukuthi kukhangeka ama-ministers asebenza njani ama-budget asebenza kuhle imisebenzi yabo-MP embona ngazani wonke u-MP angakukwanisa. I-government ukuthi yenze i-development I think ile choice whether iyafuna kumbe ayifuni. Ngokubona kwami i-government iyazekelela ukwenza ama-development maybe because of economy but it has nothing to do with whether nguchuma kumbe ngubani.
Kwezinye izigaba zelizwe-ke bakhona abazancintisa?
Hayi, mina think umuntu engiwazi kakhulu ngumuntu osepastor omele ekhwekhwe ngayo. Ngibona ngani lo nguye ibengikhulumisana laye la yaye ukhanya ebhizi ngokukhankasa fike lethemba lokuthi angawini. I think the kulokhu gift konjani laye hayi ngibona ngani ungayisebenze ukuthi angakwanisa kodwa hayi bengingakaxoxi laye.